okwakuqala nkomo ukuthi udlakela oluningi kuleli lizwe luqalwa yi-ZANU PF kumbe zinhlangothi zikahulumende ezifana nabo-ZRP. Yikwethu kujwayeleyo khonokho ukuthi kokwenzakalayo. Akekho umuntu ongaba nesibindi kuleli lizwe sokusukumake sithi nokuthi ngiyehlasela i-ZANU PF, nokuthi ngiyehlasela uhulumende, nokuthi ngiyehlasela amapholisa. Amapholisa wona lawo vele aze ebonakale sesicungwiza wona. Ayesiyadingani kwakutheni babezweni ngubani? Yindaba engawuphendule umbuzo ukwenza ukuthi sibakhulule ekuthini yibo abaqalisa umsindo. Kodwa ngokuzwa esikuzwayo khathesi ngani amapholisa yiwo ahamba aqalisa udlame esicungwiza, abantu batholakala sebengabagijimayo bedinga indawo zokucatsha nokuthi bachayelwani bengakwazi ukuthi kubangwani. So-ke abantu kwesinye isikhathi bayafika labo esikhathini lapho abathi khona hayi mani kanti ngenzeni.
Kodwa amapholisa athi achitha abasakhulayo laba ngoba babeqoqa ukwenza udlakela.
Abasiphi ubufakazi Nkomo? Into yonke kulomhlaba isebenza ngobufakazi. Amapholisa sokuyisikhathi sokuthi nxa bekhuluma ngezinto abakhuluma ngazo beveze sobale ukuthi hayi nampu ubufakazi esilabo okwayenzakalayo ukuthi thina sizwa kuthiwa khona kulabasakhulayo ababuthene endaweni enje, sasesihamba thina ukuhamba kwethu esawuhambayo lathi sahamba siba singaka kumbe sasibabili kumbe amapholisa sasibathathu kumbe sasilitshumi kumbe kwakuzimota ngazi zisiyadingani ukwenzela ukuthi lathi amapholisa nxa siwajaje kube fair, hatshi ukuthi khona bebe yibo abafuna ukusikela ukuthi bona abakutshoyo isikhathi sonke kuliqembu. Siyayenza ukuthi sibacabangele ukuthi banamanga laba bantu ngoba hathi abona ukuthi nxa sikuzwa konke ungani bona yibo abahambe baqalisa into yona le, khathesi sibesuka sebengani bona yibo abahambe bayakuba ngama-victims. Yabasiphi ubufakazi sonke sinokububona ubufakazi babo? So far asikaboni lutho ngaphandle kokuhamba bekhuluma besithi bathola abasakhulayo bebandlela ithize kodwa yilo lelo bandla abalitshoyo kumbe kayisilo kakufela ongaba nobufakazi obugcweleyo. Sonke sekufuza ukuthi silalele bona kodwa sibazi ukuthi balohlangothi abalusekelayo abasekeli mahlangothi wonke kulisuka kube kuludube khonapho Nkomo.
Ngezinye indlela uthi yikuhlukuluzwa nje kwamalunga ebandla lenu ngamapholisa lokho?
Uphume sobala amalanga amalutshana adlulileyo ukuthi khona kule bandla labasakhulayo abangani basekele kakhulu ibandla le-ZANU PF abathe bona bafuna ukuyangena ezindlini nemizini yabakhokheli bethu. Azange sizwe amapholisa ekhomenta ngaleyo nto not even ka-one. Ye sasesibona-ke ukuthi hhayi ngakuye ukuthi amapholisa ne-ZANU behambelana beyinto one, kutho ukuthi sesingabulawelwa abakhokheli thina sinjani sizihlalele. Kwakungcono labo bakhokheli bethu babe besiyabulawa kube nabantu ababili kumbe abathathu nababeyakuba khona babe ngabafakazi.